siyabonga Pete Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 4 ngoMabasa 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izulukandaba kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukuxotshwa kubandla lezano PF kukankosikazi Joyce Mujuru kungakusichone?
Kukhanya ngani bazama ukuthi bavele bamvalele phandle angayenelisi ukuthi ngelinye ilanga aphendule njengalokhu kwenza uProfessor Jonathan.
Ibandla lezano PF lithi lizathatha izihlalo zabameli bedale lephalamende zonke kobulawayo kukhetho oluzayo olwama-by elections.
Into esiyikhulumayo sizayifeza, ngakho ngizangiboni kulelinye ibandla lingaphinde lenqube phambi kwezano PF.
Kodwa le bandla le-MDC Renewal Team lalo lithi vele izikhundla lezi ngezalo zonke.
Amalunga ethu ayakwazi kamhlophe ukuthi amasithi njengakoBulawayo uphumula luveve lobhengula amngawethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngemva kwenyanga ezimbalwa ehlukuluzwa njalo ethukwa, unkosikazi Joyce Mujuru wayengumsekeli kamongameli uze waxotshwa kubandla lezano PF. Umjuru wetheswa amacala amaningi abalisa elokufuna ukubulala umongameli Mgabe, elokungethembeki, lokungenzi kahle umsebenzi phezu kwamanye. Ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi umjuru kalalo usekelo oluningi olokuthi engasungula ibandla enqobe umongameli Mgabe.
Mbona ngani mina kutshengisa ukuthi izanu izama ukuthi imkhiphe angabi elokho esakwazi ukukhulumisana labantu bezanu, enza ukuthi mhlawumbe bangagcina becabanga ukuthi yena ungumuntu oqondileyo, kumbe ongathatha umbuso. Mbona ngani kutshengisa njalo ukuthi yena uMrs. Mjuru akazange athathe ingqondo yokuthi athule amele ukuthi mhlawumbe bazamphenduyisa. Kodwa nxa sisizwa kwabanye sithola ukuthi abantu abanjengoProfessor Jonathan Moyo bathi bona vele bebecabanga ukuthi njengoba yena wake waxotshwa kuzanu kodwa akazange walelokhu ekhulumisana labantu njalo babecabanga ukuthi okwakwenziwe ngunkosikazi Mjuru. Kukhanya ngani bazama ukuthi bavele bamvalele phandle angayenelisi ukuthi ngelinye ilanga aphendule njengalokhu kwenza uProfessor Jonathan.
Kodwa singabona na besungula ibandla labo.
Ngibona ngani mina bangaze basungule ibandla labo, akukho okukhulu abangakwenza ngendlela yokuthi phela nxa sikhangifunda kakhulu sibala kakhulu ngezepolitics, singathi ngesilungu indawo yelinye ibandla kayikho kwezombusazwe kweleZimbabwe. Ngibonani kuzabazima kakhulu ukuthi bazenze babe lomahluko omkhulu, kufana nje lalokho okwenziwa ngo-1991 kusenziwa iZoom. Ngibone ngani bangenza umsindo omkhulu kakhulu kodwa kungabi kukhulu kangako.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Kunjalo nje ibandla lezano PF lithi lizanqoba kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kobulawayo mhla ka-10 ngonhlangula nxa lolu khetho lungenziwa. Ilunga ledale le-Central Committee yezanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi uZulu usebonile ukuthi ibandla le-MDC lalimyenga, yiko ke kathesi bakhangelele ukuthi leli bandla lizanqoba.
Impumelelo kumbe impumela kumbe kuphumelela kwezanu PF kuphela, asisakhangelanga ngamanye amabandla weza kumbe yi-Renewal kumbe nguTsvangirai kumbe nguJob Sikala kumbe ama-MDC wonke ungabuthelela ndawonye, hhayi akusela lutho. Abantu sebenanzelele sebekubonele ubana bebelokhu beyengwa bekhohliswa ngento engekho, akula mpumelelo ebonakeleyo, akula ntuthuko ebonakeleyo. Ngakho-ke bona sesigabeni sokuthi sebefuna ukulobo ukuze ukuthi babuyele ekhaya lapho bakwazi khona ukubona thina nxa sikhuluma into esiyikhulumayo sizayifeza. Ngakho ngizangibone kulelinye ibandla elingaphilele nomaphambi kwezanu-PF.
Manje labo abazancintisa sebeqalisile yini ukukhankasa kuzanu-PF?
Ye, sikhuluma nge kuyenziwa ama-inter-district meetings izindawo nje bonke abantu bebonisana ngendaba yokuthi ngobani abazaba ngabasimelayo umncintiswano lowo. So yinto esikuqalisile and ibuya futhi kuhle kuvele nje thina njengezamthethi besinohlelo lwethu esilibiza sithi yi-restructuring exercise ngesilungu, lokwana okubumba umhlangano ubumbela phansi uqhasela phansi. So indaba le ifike emlandweni ngoba vele sivele sibeusayngina le ekwenzile njalo, which means ukuthi vele besivele siku-ground abantu sikhombisa abantu ukuthi babangene emhlanganweni nalaba ade beku-MDC sibanxusa ukuthi hhayi phendukane ekhaya sibavulela iminyango. So i-exercise vele isenzakale nale ecommissariate eyedwa kubaba uKasukwere.
Abalaleli bazathanda ukuba kwazi ukuthi ubaba uChuma yena-ke uyancintisa yini?
Ye, ngizancintisa mina esigabeni sami sephelandaba Mpophoma. Ngithemba uyakhumbula ubana ngangivele ngikhona ngimelele iZanu-PF ngo-2013. Kodwa-ke abantu bakithi ngapha ngalesi sana sikhathi nobuhlungu besikivile noma ngabe ufake idonki limele i-MDC kade bengathi idonki ngolokuvotela intuthuko. Kodwa sebebona ukuthi hhayi, sekumele zivotele intuthuko, sekumele zivotele ukuphucuka, sekumele zivotele ukuthi lathi kusasa yethu ikhanye.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF, bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomnumzana Albert Mhlanga owebandla le-MDC Renewal Team ukuze sizwe okuningi ngokwecele labo ngokhetho lolu.
Ekhethweni oluzayo lolu kasilungeni ama-reforms engakabi khona, ngoba kuyakhanya nje ukuthi i-government kayizimiselanga ukuwalungisa okwakhathesi. Yikho-ke siyazama ngazo zonke indlela ukuthi ama-reforms alungisiswe ukuze siyencintisa ekhethweni oluqotho.
Okokuthi selikelezwa yini amanye amalunga enu afuna ukuncintisa?
Amalunga ethu ayakwazi kamhlophe ukuthi ama-city njengakoBulawayo uphumula luveve lobhengula amngawethu. Abantu basivotela sibili ngenhliziyo zabo ezikhululekileyo, ungakhangeli ukuthi sebesiphinde amathemu amangaki. Amavoti ngawethu, thina kasidingi mavoti. Yikho-ke abantu kubuhlungu enhliziyweni zabo ukuthi amavoti abo ayeniwa iZANU, ngoba iZANU iyabe ingawinanga. Babe kudobha nje njengomuntu ozihambela wadobha ihloka lomuntu elima emasimini. Yikho bathi hayi, ihloka labo bona bafuna ukulibamba. Yikho-ke sithi hayi, labo bathe basiza bengama-independent, hayi sabazimele kodwa baye bengamelanga iparty. Njalo futhi kasibaxotshi lokuthi kuthiwa ye usume yi-independent kasakuvumele epartini. Hhayi, kumele ukuthi bengama-members ethu bazaqhubeka, ngoba umthetho wonke lwana uyakwazi ukuthi ukuthi uyi-independent xotshe epartini. Kwenzakale ekhathesi ngoba ikomiti kamgabe isibona ukuthi ingayenzisa ihluko emuntwini abe yi-independent awuyini uzothiwa sesimxotshile. Kudala unkomo uJoshua esaphila wayengenandaba ngaze ube yi-independent, wawuphinde ubuye epartini kuzehapho.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga webandla le-MDC Renewal Team ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe sezikhuthazwe ukuthi ziqaphele izigangi ezihamba ngamakhombi asuka emngceleni we-Beit Bridge zisiya kwele-South Africa e-Johannesburg ezithumba abantu zize zibakhulule sekubhadalwe inkalakatha yemali. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo.
Omunye walabo asebeke bathunjwa izigangi lezi okhethe kwaziwa ngokuthi nguJustina uthi ngompalakazi nyakenye yena lomntanakhe bagade umtshova erenkini esemngceleni we-Beit Bridge belubhekise eJohannesburg. Uthi bade besendleleni kwathiwa sekufuneka kwengezelelwe imali abayibhateleyo. Ngemva kwalokho uthi bathathwa ngodli bayavalelwa kwenye indlu e-Hillbrow lapho ababhaxabulwa khona kabuhlungu. Kwathiwa batshayele izihlobo zabo ucingo sekufuneka inqwaba yemali. Uthi bathathelwa amafoni, imali, amakhadi emabhanga bechaywa umuntu aze acho inombolo yekhadi lakhe lebhanga imali yonke yahuquluzwa ilezi sikelekeqe.
Then they said, you mama, call your husband.
Basebe sithi kimi, fonela umkakho, sifuna i-R1500 yakho le-R500 yomntwana ukuze silikhulule.
Umkakhe uthawana uthi ngemva kokuba amapholisa esehlulekile ukubamba izigilamkhuba lezi, wagcina esesiyabhadala leyo mali okwathiwa ayise eShoprite yase isiyalandwa ilabo abasebenza lalezi zikliwi.
After we deposited the money, we go back to the police station and we gave the PIN number.
Ngemva kokuyafaka imali eShoprite, sanika isiphathamandla seShoprite linombolo laba bantu ababezayisebenzisa ukuthatha imali kuloba yisiphi isitolo seShoprite ukuze ma umuntu ethatha imali ebanje.
Uthawana uthi lobanje imali yakhe yagcina ikhululwe kuze kube lamhlanje izigelekeqelezo kazibotshwanga. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lawrence Ncube ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingaqala ukugada amakhombi ongela bufakazi bokuthi athwala abantu ngokusemthethweni.
Into engayixwayisa abantu ukuthi babe careful nje la mabegibela, bakwazi ukugibela imoto lezi abakwazi ukuzigibela each and every time abaqala ngazo ukuzigibela, hayi lezi abangazazi abantu abangabazi or ukugibela ibhasi or something. Lezi moto ezazakalayo why lezi moto ezifika manje ngasasa.
Intatha zindaba eZimbabwe umkhululi Jimoyi uthi lobu kangi sebudinga ukungenela kwamapholisa kungakalahleki imphefumulo.
Le insinda baphenduke edingisisa ukubana abomthetho bangenele kuyo kungakaqhubekeli phambili kakhulu.
Kusenjalo amapholisa wona athi aphakathi kokuhlolisisa amacala okuthunjwa kwabantu laba, kanti ikakhuthaza izalwane zeZimbabwe ezilolwazi ngezigangilezi ukuthi zithintane lawo ngokuphangisa ukuze zibotshwe. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Okwakathe sengichedele emuva ngilithiya ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami owena usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Joyce Dube owenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eSouth African Women's Institute of Migration Affairs isawima esichathisela ngohlelo lokudingela amantombazana asakhulayo eMathebeleland South impahla zokusebenzisa nqabe sesikhathini ama sanitary pads. Siyakwamukela uhlelo nkosikazi Dube.
Ngiyabonga.
Na uhambanga ekhaya ukuyathabela iPasika.
Angihambanga ngiyalibingelela abalaleli. Ngihambanga ekhaya ngoba kulo msebenzi omningi engiwenzayo ngifuna mase ngihambe ekhaya. Zahlala isikhathi eside ngeprogram le engiyiqalileyo.
Kodwa abaningi bahambile yini?
Ya bahambile ngoba izolo sebethu umzansi kuphuma yi-5.
Yey bani.
Ukuthi bayahamba.
Sesikhangela lolu hlelo olwenzayo, yisiphi isigaba eMathebeleland South lapho oqhuba khona lolu hlelo? Wabakhetha njani lamantombazana?
Last year ngaqala eMbizingwe ngifundisa nje amantombazana ngokuziphatha. EMbizingwe yi-primary school, belungiselela ukuya e-secondary school. Uyazi emakhaya ukuthi abantu bahlupheka kanjani. Umntwana usebenzisa ama-racks, ama-pads, hayi. Khonapho ngangisebenza labantwana abangakaqalisi kodwa bengayazi into okuthiwa yi-pad ukuthi kuyini. So ngase ngikhulumisana labanye omama engisebenza labo, uSimanga, onaJunior. Bakhona abanye futhi omama abahanjiswa ngumfundisi uMoyo owembizingwe Assemblies of God kuyatrenela ukwenza lawo awatshwayo. Uthi ungawatsha-ke uphinde uwasebenzise. Ngithe sengingapha e-South Africa ngakubhekisisa ngakunanzelela ukuthi lawatshwayo awakho safe. Kuqala kwami ukusebenza ukuthi ngimobilize ukuthi ngithi mase ngibuyela ekhaya nginama-sanitary pads amaningi, enza supplier insezi secondary school, ngiyasupplya imzinyathini secondary school labanye eprimary asebeqalile.
Ubona bangaki bonke abaphatheka kulolu uhlelo?
Kuthi ukuthi sithagethe abantwana amantombazana angu-100.
Likwenza njani lokho?
I-program engilayo ukuthi uya-adopta umntwana oyedwa oyintombazana for a year. Sine company eyenza ama-pads, i-happy days, nge-150 uyasupporta umntwana umnyaka wonke. Umntwana lo kasoza loze esikolo ngoba isikhathi balova beloviswa ngama sanitary pads. Njalo thina sakwenza ifollow up sibona ukuthi umntwana luyam improve yini esikolweni engasalovi. Njalo sizamnakekela lumntwana sibe silokhe sifundisa labazali. Uyazi ukuthi kithi esintwini i-period nje akukhulunywa nangayo. Wathi mo umntwana esezisteyinile esikolweni uhlevele awe, amantombazana amaningi ayawa esesecondary ngendaba ye-menstruation. Silama-nurse aides ekhaya, silabo mama labembathoyo onajunior labosimanga, lo mama umfundisi owahambayo bayakufundela. So bacela ukuthi bafundise abantwana laba lemule ekhaya ukuthi umntwana lowo we uyemukeleka, bengamthathi njengomntwana olichapa, umntwana onjani. Bamfundise ngothando. Sibona ukuthi amantombazana ungawaphatha kanjalo lesikolweni azaba le-confidence. Abanye abayile ma-sport mase kunjalo ngoba even le mvunulo yangaphansi umntwana iyamenza angayi esikolweni.
Labo okuyibo abanga-adopt-a lo mntwana ukuthi babe bemsupport-a umnyaka wonke ngobani?
Siyazi njenga-UK silaye uSamantha Mahlangu usele program yakhe noma engesikithi but usakwezinye izigaba. Sicela ukuthi bonke abantu abangaphandle labangaphakathi babambisane. Ungowakithi eMbizingwe ekuwat 4 neMvinyathini, please uyasithinta. Sicela nje wonke umuntu.
Manje balithinta njani? Bahamba yini ezikolo lezi kumbe kukhona okunye lapha abangalithinta khona?
Sesine-group okuthiwa yi-Good Samaritans. Okwamanje seninabantu abayi-40 ku-Facebook abazimiseleyo ukuthi baza-adopt-a abantwana, amantombazana abangu-6, abangu-20 abakho ku-Facebook. Kutsho ukuthi sesile-60, abanye bangikhontakta ku-email. sawimas@gmail.com sawimas@gmail.com.
Hayi, kuhle, sithemba bazaphathisa abantu. Sibongile ukuxoxa lawe, Nkosikazi Dube.
Hayi, ngiyabonga balaleli. Ngiyacela siphathe kuhle amantombazana, yibo omama bakusasa lamaminista akusasa. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosikazi Joyce Dube owenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eSawima ekwele South Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga ke sithandekile. Lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza siseWashington DC. Singakehlukeni sesikhangeleke ebesilazo lamhlanje kuhlelo kambe ukuxotshwa kubandla lezanu PF kukankosikazi Joyce Mujuru kungakusitshoni. Ibandla lezanu PF lithi lizathatha izihlalo zabameli bedale lephalamende kukhetho lwakoBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu, lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.